into yokuqala, into eqakathekileyo yi-voter registration kumbe ngama-passport. Ngoba yena ngokwakhe wathi khona ama-passport ayakwanisa ukuthi umuntu a-apply ekukhompyutha ku-internet online. So okwakhathesi yena kwakufanele ukuthi ngayesiwanikeza umsebenzi we-registration yamavota ku-ZEC ko-Joyce Kazembe. Ngala mvumo yena njengokhunye okwenza ngu-Prime Minister uPhuthwangirayo, umlele ngala mvumo yokukhuluma ukuthi khona i-registration yenzwa ngoba asiwumsebenzi wakhe. Njengoba ngisitsho nje ukuthi ubuqili nxa besehlula ukwenza kuma-passport, i-passport iyinto eqakathekileyo. Ubuqili obungenziwa i-voter registration yinto nje ezana u-PF yokwesaba ukuthi abantu abaningi jikelele bazazuza ngithwa lokurejista.
Uthi njalo uMudede esinye isizathu yikuthi abantu abahlala emaphandleni abala makhompyutha. Uthi ningalokho?
I-online registration etshiwo i-MDC akutsho ukuthi umuntu wonke awuzamele ayisebenzise. Kula bantu abangela amakhompyutha abahlala emakhaya. Nxa kuthiwa khona kule bank njengathi ngenzika ezinye singathi khona i-eco cash, awutsho ukuthi umuntu wonke ole foni uyafuna ukusebenzisa. Kodwa abantu abaninginingi abafana abancane namakazana amancane ama-youth labana abesincane labana yibo abakwanisa ukuthi yibo abafanele barejiste, yibo abale-access kumakhompyutha. Lokhu nje okwemakhaya bazasebenzisa omsitheli sokuyi-CCT mobile operation. Yes, engelamsebenzi abantu abaningi khathesi abafuna abangarejistwanga bahlale emadorobheni okulamakhompyutha.